Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lingaphansi kohlelo lokwenqabela ukuhamba-hamba kwabantu ebusuku olwe-curfew ukuze kuyefika ekupheleni kwayo nale inyanga. Ngalesi sikhathi ukuthengiswa kotshwala kuzaqhubeka kungavunyelwa. Lokhu akusizondaba abeZimbabwe abahlala kumbe besebenza kuleli zwe abakade befisa ukuzizwa. Sekudlule inyanga eleBotswana lingaphansi kohlelo lwe-curfew njalo utshwala bungathengiswa. Imgoqo le ifakwe kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus idale ukuthi iningi elifana lomzana Douglas Ndebele liqale umnyaka kanzima.
Akukho lula besikhanyele ukuthi mhlawumbe singena ku-second month of the year kuzaba le ndaba ezingcono like i-direction in COVID cases kumbe kube le announcement about easing some of the restrictions but kukhanya kuzaba nzima.
Ngesikhathi eleBotswana lisanda ukumemetheka komkhuhlane ugatsha lwezempilakahle luthi sekusilela impahla esetshenziswa ukuhlola i-COVID-19 ama-test kits. Udokotela Madisa Mine okhokhela ugatsha lwe-National Health Laboratory uthi sekunzima ukuthi bahlole abantu ngenxa yokusilela kwama-test kits. Umine uthi okunzima yikuthi umhlaba wonke ejikelele impahla esetshenziswa ekuhloleni i-COVID-19 yaswelakala ngakho abakwazi ukuthi bazathola nini ama-test kits. Lokhu sekubone eleBotswana lisungula njalo ukuphelekezela abatshayeli bamaloli uma bengena elizweni bezotshiya impahla. Umnumzana Owen Ndlovu uthi sebekubonile ukusilela kwama-test kits.
Yebo kunjalo, as drivers sesibona njalo i-escort yamapolisa uma singene border. Sizokuthiwa akula ma test kits sokusetshenziswa ikakhulu la ama rapid test. Asazi ukuthi kuzalunga nini.
Kusenjalo, amapolisa kweleBotswana ahlaba umkhosi ngokungena nkudlu kotshwala busuka eZimbabwe. Ukuvalwa kokuthengiswa kotshwala kweleBotswana sekubone ukukhuphuka komkambo omnyama isitoko esiningi sivela eZimbabwe. Kodwa sekulukwesabela ukuthi utshwala sebuzaqala ukuvela kweSouth Africa ngemva kokuvula kwebhizimusi le kuyona le iViki. IBotswana ikhala ngokuthi ukunathwa kotshwala yikho kubangela ukumemetheka komkhuhlane ngoba abantu bebuthana endaweni ezijeneyo. Sekulabantu abayinkulungwane ezingamashumi amabili lanye i-21,293 abathola libele COVID-19 kuthi abalikhulu lamashumi amathathu lane i-134 balahlekelwa ngumphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kweleBotswana.